tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 yesonto mhla zinye kuMpandula 2019 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abaqoqa ukhipha abantu bokuza emisebenzini kwele South Africa bathi ababuyeli emuva.
Hayi ngithi nje ubona isprike asiqalile. Ngathi yabo siqalile kwezinye indawo. Ngathi asibona koPitori, asibona koGibson, koJimison, siqalile. Kuzoba kunjalo nje ngeke lo ngithi mhlawumbe kuzoba kanjani. Uzobona nje nawe ukuthi kwenzakala kanjani eSouth Africa.
Bathinga abadabuka kwele Zimbabwe ngalokhu.
Kungaba lomsindo sasa esithelile amalunga ethu ku-Afrika yonke ukuthi bazindi imoto zonke zase-South Africa.
Abadlali beqembu leMighty Warriors bakhalala umdlalo weOlympic Games. Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulokuxozela emigoqweni kwele South Africa ngesikhathi abanye abantu bakulelo lizwe belungiselela ukungena emafektali lokumisa izimoda ezinkulu bedinga abantu bokuza. Kulabantu abadize bedinga abantu bokuza abatshayela izimoda ezinkulu kwele South Africa abadabuka kwamanye amazwe abathi babathathela imisebenzi. Bathi bazangena njalo kumafektali endaweni zonke zakwele South Africa basuse ngenkani bonke abantu abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele South Africa bengala maphepha aqondileyo. Okwamanje kulabanye abatshayela izimota ababhodabhodayo emigwaqweni bedinga izimota ezinkulu ezitshayelwa ngabantu bokuza. Omunye walabo abenza lokhu ongafisanga ukuthi simveze igama lakhe uthi kababuyele emuva ngokususa abantu bokuza abasebenza ongekho emthethweni kulelo lizwe.
Hayi ngithi nje ubona isprike asiqalile. Ngathi yabo siqalile kwezinye indawo. Ngathi asibona koPitori, asibona koGibson, koJimison, siqalile. Kuzoba kunjalo nje ngeke lo ngithi mhlawumbe kuzoba kanjani. Uzobona nje nawe ukuthi kwenzakala kanjani eSouth Africa.
Singathi ke ungathi vele sokuqalile ukuthi vele selikwenza njalo.
Kuqalile vele.
Kusasa ke kuyahamba. Kusasa singathi kuhamba njani manje kusasa.
Angifuni ukuhamba manje ngithi kuyahambeka ngoba mina njengoba ngikhuluma nawe mina ngikho la eGauteng se Cape Town. Manje bangise Cape nje. Ayikho into engayikhuluma ngithi kanjani. Khona iimember esinazo eGP seziqale basikhombisa futhi. Nase Pitori khona nase Jimison sekuqalile already nje vele kuzoba kunjalo kusuka kusasa until government izisiza ukuthi
lizokwenza okosuku olulodwa kumbe insuku eziningi kumbe kuyahamba njani.
Angifuni ukuhamba manga ngithi sizokwenza izinsuku ezingaki kuzoba sekutheni ugovernment usizwa kanjani.
Singathi ke lizomelela kuhulumende ukuthi aze ekhulume ukuthi lenze kanjani.
Wemfowethu until koze kuphuma abantu bangaphandle angithola ukuthi ngithini masungibuza into emile imile into engithenayo. Until kuze kuphuma abantu la eSouth Africa ayi akufe thina kubabini.
Kodwa ke akusuze kuqhamuke khona kuyizona ofebhiyesi akhuluma ngakho lokuyani.
Asinamsebenzi naleyo nto leyo zona futhi into esilungu leyo nto zama futhi amasimba amani leyo nto leyo senendaba yododa senendaba naleyo nto ahambe ezweni yakubo. Eyi wendoda ma ubona ngoba ngiyakuza ukuthi wasezimi ma ubona wena ukuthi nginenkinga thatha isibhamu sakho udubula umuntu waseSouth Africa kungalo usitsheni njenini. Kunjalo nje mfowethu njengoba ngitshena ayikho into ngathi ngibuzana kuqalile kuqalile and futhi ngeke saphinde sihlehle ngaphandle ukuthi ugovernment esize ukuthi endaweni yethu sifuna umsebenzi wethu and sifuna iy'ndawo zethu sifuna yonke into sifuna futhi abantu benciphisa ama-drugs eSouth Africa. Yilokho esikhuluma ngakho finish. Kule nto le mfowethu ngelo siyikhuluma ko-media siyikhuluma kuphi kuphi hayi into esiyikhuluma ko-media ekho into esiyikhuluma kukuphi phansi ugovernment kufuneka esize ukuthi sithini. Ngoba phela umhlabaxo wethu nabo Cyril Ramaphosa bakhethwa yithi mase singasabafuni futhi thina yithi esizoshutha sabafuni kunjalo nje umhlaba uphethwe abantu awuphethwe umuntu oyi-1.
Omunye wabatshayeli odabuka kwele Zimbabwe ocele ukuthi siveze isibongo sakhe kuphela uthi sebedlela evalweni. Umdlonga uthi abatshayeli bokuza badingwa ngamehlo abomvu.
Okwamanje akuna truck ehambayo kule ndawo lapho nalapho nje okunomsindo khona. Njengamanje kule truck abayigijimisele ngo-3 o'clock e-10G bangithumela ividiyo yakhona lapho ngizokuthumela yona ngizoyibona. Manje so manje lapho abagijimisa khona yikho lapho engiyopanga khona mina i-truck ngoba umlungu lo te sasa ngingasebenzi ngoba because of lesi strike esikhona. njengokuthi kahle ama-foreigners abafuna
kuzayenzani manje
eyi ngoba khona abafoyit engihamba nabo lapha siyi-four uma ngihamba silandelana angazi ukuthi kuzobanjani nje so ngiyakhona le lapho abagijimisa khona abantu
uya ngaphi kwangikhona kuthiwa ngungaphi khonapho
e-Woodbank
ye kodwa kukhanya ngazani abantu bayethuke kanganani lani khonapho
so far kulabantu kade ngihamba nabo lapha be-South Africa abaningi bakhona ebengihamba nabo abavumelani nakho because ngabantu abakwaziyo i-economy yabona ukuthi makuhlenzeka izinto ezinje kulahleka into eziningi so abantu abaningi abenginabo lapho eduze ngane bahlakaniphile yabona but kule certain group I think is political motivated ngoba lo muntu lo angeke abe namandla angaka okuvala amatraka angaka beshisa amatraka abantu angaka kungena background emuva ngoba le ndaba le ikhona lapho esuka khona
okunhlanganiso yeZimbabwe Cross Border Association umnumzana Dennis Juru uthi balakho ukuphindisela emazweni atshiyeneyo
kungaba lo msindo kusasa sesitshelile amalunga ethu ku-Afrika yonke ukuthi bazimbi iimoto zonke zase-South Africa sesizibhalele incwadi kumakhampani endizamshini ukuthi sisazobatshela kusasa ukuthi bayenze njani ukuthi kusefe yini ukuthi indizamshina zabo zilende out of Africa so okwakathesi sesibone ukuthi sokulama-reports emsindo njengasePotchefstroom amalunga e-ATDF bazimbi imoto kodwa sisayolunguza ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani nakulo msindo sizoyenza ukuthi iimoto zonke zase-South Africa zimise singasaphumi e-South Africa amabhizinis abo bo-Shoprite bo-Pick n Pay sifuna ukumisa wonke amabhizinis awo sesivumelane njengenhlanganiso i-Afrika yonke
lokho akutsho ukuthi kuzayenza kube lo msindo omkhulu kakhulu ngenxa yakhonokho
umsindo akhula umsindo omkhulu odlula ukubulala umuntu
siphinde sacela ukuthi abalaleli be-Studio 7 basidumezele ama-audio abo ku-WhatsApp ake sizwe ukuthi batheni ngodaba lolu
hey lokho okwenzakala e-South Africa lokhu hayi kuzisa usizi lokho kanti bona abantu be-South bayakhohlwa ukuthi bona baze bathole izibuse babe silwa bekwamanye amazwe wona lawo anjengabo-Zambia Mozambique njaninjani lamanye amazwe namhlanje sebebulala abantu babona lawo mazwe akayibaba abancedisayo sebebabona ubuthutha ngoba bona sebehlezi kuhle njalo ama-president e-South Africa amaningi yiwo abale noti ekho egcwele eZimbabwe la lapho eZimbabwe yonke into elapho yawo e-South Africa othabo mbeki balamaplaziyo bonke nje konapha ozuma kodwa wayi ngapha thina singabahluphi singabathatheli izinto zabo befuna ukuhlupha abantu bangapha siyabonga
asazi impela nathi silindelelwa langemonday kodwa kakula lapho esizobalekela khona ngoba nalapho sikhangelele khona ukuthi sizobalekela khona ekhaya ikatilelele eziko impilo siyidinga khona lapho esikhona sokungathi inkosi ingangenela vele angeke basifune kwamanye amazwe ngoba vele uyazi uma ungumntwana omyanga kini kulanjwa akekho umuntu ofisa ukuthi uzodlalela emzini wakhe ngoba uyakwazi ukuthi ayikho into ozomsiza ngayo
olibingelelayo ngolivia South Africa endaweni yase-Alexander ye njengalokhu lokho kukhulunywa ngalona lolu dlame hhayi besingakakuboni impawu ezingasikhombisa udlakela asazi njalo nje njengoba laba bantu baphonguqalisa into esikhaleni nje ongananzelelanga kodwa yewathesi hhayi bekusathule singazi njalo sesizabona ngikhona ngomvalo
ngumoyo asilokela mina ngithi kulabo abafowethu abase-South Africa e-South Africa kukhanya kuyala yibo singathi nje kudinga ukubana la uyephila khona le but akula mpilo nxa usithi uyadinga ukuthi uyephila usiyaphila lezilwane siyakudla kuphela so uyalaloke bebambelela khonale besenza inkani bazabuya sebeyizidumbu ngabantu be-South Africa bayabulala so bengibona ukubana bengagoqa into zabo bethwale baphenduke behamba kuhle kulokuphenduka bethwelwe sebeyizidumbu akakusizi lutho ukuphila kuphilwa ka-one akuphindwa kabili
salibonani basakazi we-Studio 7 lonke ngiyalibingelela ngomusala ngothando igama lami nguNomazulu Mpofu mina ebengithanda ukukusho lapha ngoba silapha e-South Africa i-problem yethu i-one yokuthi asila ama-permit ama-passport silawo and inkinga yabantu be-South Africa bathi sibathathela imisebenzi and sivuma imali ezincane I-reason yokuthi abantu bevume imali ezincane oyola ama 1.5. Inkinga yokuthi asilandawo zokuhlala lapho kumele sihlale khona, kumele uhlalwe ngemali. Sometimes uthola ukuthi lapho rent ekhona uma standa uyabe sekuxosha ngasakufuni. Kuze kuphoqelele ukuthi uvume lwaloba uphi umsebenzi just ukuthi ulalise ikhanda endlini. Hayi ukuthi lathi imali ezincane siyazijabulela, sisuke ekudeni kakhulu sile family esiyishiye emuva labantwana. So yiyo le nto eyenza ukuthi sometimes sivume lezo mali kuphela, siyabe sisivumela ukuthi sikwazi ukulala ezindlini lokuthi sidle.
Asenelisanga ukukhuluma lo hulumende wakwele South Africa ngokuthi kwenzakalani elizweni lelo. Kwake kwabulawa abantu abaningi okumangalisayo ngomnyaka ka-2008. Wabuya njalo ngomnyaka ka-2015. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi seliza kwenza imihlangano emikhulu endaweni eziningi eZimbabwe kulandela ukuvinjwa kokuthi abalandeli balo batshengisele emigoqweni bekhonona ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Ibandla leli lenze umhlangano eHarare namhla lapho ebelikhankasela khona ukhetho lwe-by-election oluzayenziwa kuleyo ndawo ngeviki ezayo. Umnumzana Vincent Tswangirai, umtakamuyi uMorgan Tswangirai uzancintisa ukhetho lolu. UVincent Tswangirai uncintisana labanye abakumabandla atshiyeneyo. Indawo le yayiphethwe ngudade wabo unkosikazi Bimbayi Tswangirai Jaba. Odokotela bathi kabasenelisi ukuya emisebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Bathi kuzima kakhulu ukuthi basebenze ngoba kabala mali yokugada izimota besiya emisebenzini. Sebelobele iHealth Services Board ngalolu daba besithi iholo labo liphansi okumangalisayo. Bathi kabakhalali imisebenzi kodwa sebesehluleka ukuya emisebenzini ngenxa yeholo leli.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Benana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
kweza masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla siyalubuyelela udaba lwethu lapho sixoxe khona lo mnumzana Jabalala wakwele South Africa. Sikhuluma ke ngobudlelwano bamaZulu laMandebele. Namhlanje ke sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kweza masiko esintu ukhona ngaleke kwele Johannesburg. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo.
Hayi, nami ngiyabingelela ukuthi bengisabeselweni.
Yes, ke saxoxa lapha lenye insizwa lapha yakujabalala. Sikhuluma ke ngobudlelwano bamaNdebele lamaZulu. Wasesitshoke ukuthi hayi bona bazama ukuthi labo babe lobudlelwano obuhle lamaNdebele. Like la kulandelela khonoku la kuzuthi uhamba njani?
Yebo, qhawela kithi nangempela sesaxoxa washo wathi isizwe samaNdebele uyasazi ukuthi isizwe esisuka la wele South Africa. Njalo amaZulu abaningi bayabazi abantu abasuka nenkosi uMzilikazi bebhekele kwaBulawayo. Yikho ke nami ngamchazela ukuthi bafowethu kukhona abafowethu bamaZulu abangalwazi usizi lwethu ukuthi njengoba silapha sibalekela ufanayo nangale, ngoba sizithola sisiba le problem yokuthi nangale asiphathwa ngendlela elinganayo nabanye. Abanye baze basitele emehlweni ukuthi mina ngiyinzalo yase-South Africa, kuyelani e-South Africa laphela jena khona. Yikho-ke uzonanzelela ukuthi even nalapha e-South Africa abantu abaqala ukuzosebenza ngabantu abakhona le esayidini yasemandebeleni nasesikhalangeni, ngoba kakhulu abasesikhalangeni babenziwa ukuthi babe seduzeni eBotswana kube lula kuku-cross.
Bona ngokutsho kwabo amaZulu bona ngazani lingadlelana njani labo kwenza ukuthi kulungisa ubuhlobo lobuphela.
Ukudlelana kwethu nabo imizamo yenziwa ngempela eminyakeni eminingi eyadlula. Engicabanga kwakuyilo baba omunye owashonayo uGumede uke walekelela la ekutheni sihambisane naye sivakashele amakhosi onke ala eSouth Africa ikakhulu kwaZulu. Kuhanjiwe impela kwaze kwafika emzini wesilo. Isilo nje siyabazi abathwakazi saze sathi ngelinye ilanga siyamukele indondo eyayivela laphana kubaba Nandi sengimkhohlwe igama lakhe langempela. Saze sasho ukuthi ngabantu abami lapha. So isilo besisazi kakhulu, ngikhumbula nangamhla kubekwa ubaba uGumede umntwana wasendlunkulu uThulani Zulu wayekhona esho kahle nokusho ukuthi hayi mina kasekade vele nokuthi ngamaNdebele kuyeshiwe nje, kodwa siyanazi ukuthi namaZulu. Okuwukuthi nje mhlawumbe kushota obuncane ukuthi ubuholi bonke babantu babethwakazi noma mhlawumbe abathile abasemazingeni asebuholini bavakashe kuzokujwayeleka nakubafowethu abasemazingeni aphansi ukuthi bakwazi ukusamukela, ngoba iqiniso yikho kona lokho ukuthi thina njengoba silapha sifana nokuthi sibuyile ekhaya. So mase besixosha futhi besixoshela lapha esibaleke khona kusho khona ukuthi sabe sifana nokuthi siphakathi kwejene
ngaso sikhangela khona mpozi yabona ukuthi sokatholakala phela ithole lesizwe ubulelani lobhengela khumalo alisebenzelani laye yini ukuthi kulungiswe konke lokho.
Ya isilo besike saxoxa nje singamabutho, kodwa lokho ngizokusho manje ubekwazi ukuthi akukho official from the royal navy lokuzana. Kodwa ke besike sabonisana singamabutho ukuthi kungaba njani ukuthi isilo njengoba sesinazo sesizama ukuxhumana nabathintekayo ikakhulu amakhosi ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi kwakhiwe ubudlelwano ngamandla obuvele babukhona phakathi kwethu nesizwe samaZulu nezinye nje izizwe zilapha eSouth Africa. Uzokhumbula ukuthi thina singamaNdebele asiphumi kwaZulu kuphela, noma ngithi singazithwakazi. Kunengaba izizwe ezatholakala endleleni ngiqoqo inkosi uMzilikazi, njengoba uyakhumbula ukuthi kwakuthiwa kukhona abangasenzansi, kukhona abangasenhla, okuyilaba abatholakala endleleni abangasenhla. Yikho kubangela kwabangela ukuthi kugcine sekuyisizwe esikhulu kakhulu.
Ye, so singathi-ke isizwe lesi kumele ukuthi wena ngombono wakho abantu babuyele yini kwele South Africa kumbe bahlale kwele Zimbabwe bazenzele abakufisayo, njengoba-ke uMzilikazi wayebombe isizwe sakhe khona ngale-ke eZimbabwe.
Mina ngokwami angiboni ukuthi singathi thina asifuni ukuzohlala eSouth Africa. Angikubeke njengokuthi thina siyalithanda izwe lethu kakhulu, siyalithanda kakhulu izwe lethu, kodwa isimo esikhona lapha kulelazwe sidinga ukuthi nabo abafowethu ama-South Africans basibekezelele kuze nxa ngabe kuyenzeka kuyalunga laphana, ngoba siphoqwa isimo ukuthi size lapha. Ngoba uzokhumbula ukuthi abazali bethu sikhule thina bezilimela kuhle kunjeya, akukho akade beza nje la eSouth Africa, bebeza nje with pleasure. Abanye bebona ukuthi mhlawumbe esikhathini esiningi bekusuka lula ukuthola noma imisebenzi le esemazingeni aphansi, ethola ukuthi noma umuntu engafundanga ubekwazi ukuthi angawenza. Kodwa eqinisweni ukuthi thina sizile ukuzohlala lana, akubeke kucace lokho. Nakhona ukuthi sicela kubafowethu, sicela nje ukuthi basibekezelele, sile themba lokuthi sokuzalunga vele.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke baba Mbuso Ngwenya. Mbuso Ngwenya-ke yingcwethi kwezamasiko, ungadina kusasa.
Nami ngiyabonga kakhulu.
Ngilethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithembayo uKips Dube
lilanaokwamanje
sike sizwe esibhadalane labatsha silo Mike Hobe.
Yebo. Mthwakazi omuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Keith Moyo, oyintatheli izindaba osebenzela iphephandaba elebulenjini ele-Urban Culture Magazine. Siphatha udaba ngezamasiko, ezomculo, njalo ezemidlalo elizweni. Keith, ngiyakwamukela kuhlelo futhi unjani?
Ngiyaphila Mike, kunjani wena?
Hayi, mina ngiphilile, ngilethemba lokuthi abalaleli bayathokoza, bayajabula bekuzwa kuradio namhla.
Hayi, nami ngilethemba bayajabula.
Keith, ngolwesihlanu sibone u-Honorable Minister Kirsty Coventry kobulawayo exoxa labatsha abakwezamasiko, kwezemidlalo, kwezomculo. Wena njengomunye othole ithuba lokuxoxa lo-Honorable Kirsty Coventry, ukubone njani lokhu ukuthi uminister ukhethe ukubuya kobulawayo ukuze axoxelane?
Sikubone kulithuba elihle kakhulu ukuthi ukuthi uminista uyacabanga ukuthi abuye kobulawayo azothi ahlale phansi labantu abakhokhelayo abakuzona lezi ingxenye oziqambileyo ngoba kukalutshwane ukuthi uthole ukuthi uminista bazehlisa bebuye ebantwini kodwa-ke uthe yena wasekwanisa ukuthi abuye azokhulumisana labantu njengomuntu ovela kwesikubizayo ukuthi maternity leave so kusithintile kakhulu ukuthi ubuye wazozivakatshela lapha kithi yena engumuntu obuya ezobona esikubizayo sithi ngama-co-working space lapha kobulawayo ukuthi ama-artist wona asebenza ezindaweni ezinjani njalo wasebenza njani yiyo thina into ade ilandile kweyethu i-working space safika sakhulumisana naye nje
lapho uminista ubekhuluma uke waphatha udaba mayelana ngesimo sezamasiko ezemidlalo njalo ezomculo kobulawayo na
into yena ade ikhayelele kakhulu ukuthi ayenze bekuyukuthi azobona nje ibingasuwo le esiyijayeleyo abantu abaningi sebejayele esiwabizayo ukuthi ngama-consultative meetings isikhathi esiningi especially omphathi intamba sebeke badlula laba babebuya nje bafike baxoxanisa abantu yenza izikhalazo zabo kodwa bekungasiyo ngale ndlela eyakhe indlela abuye ngayo ibingathi lokwehlukana ngoba yena ade engumuntu ozovakasha engasiwo muntu ozoyenza ama-consultative meeting ngakho kube lesikubiza esingakubiza sithi ama-mixed emotions phakathi kwabantu abanye bekujabulela abanye njalo bengathi abakuthakazeleli ukuthi uminista yena kahle kahle kulande ukuphela ukuthi azowubona akalandanga ukuzokhuluma nabantu ulande ukuthi azowubona ama-working spaces
njengentatheli ebhala amastori amayelana ngezamasiko ezomculo njalo ezemidlalo ubona ngani ugatsha lukahulumende olubona ngendaba lezi kumele bayenzeni ukuze bathuthukise abatsha abakumsebenzi kwezamasiko ezemidlalo njalo ezomculo
into ekhona ukuthi iministry le ibingaqakathekisi kakhulu i-arts and culture isikhathi esiningi ibingathi iye ifaka kakhulu ukuqakatheka ku-sports ngakho kuke kwaphuma nje indaba yokuthi bafake imali e-Art Development Fund abayibiza ukuthi i-ADF 200,000 ikhangelele ukuthi kube yimali ezancedisa ku-art and culture ukuthi ama-projects ama-art amaningi ehambe ngakho I think it is a step in the right direction nxa kuyukuthi uminister ukubone kungcono ngoba i-funding yona leyi yacina ngo-2009 if I'm not mistaken so it's something that she is trying to revive and I think it's moving in the right direction
sikuzwile Kitha isikhathi sesesidliwe ngumangoyi bhuti kodwa hayi ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
hayi nami ngibonge kakhulu maye
isikhathi du mthwakazi omuhle silukugciba lapho uhlelo labatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 yona username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugciba ngo-9 kwanele kwanamhla Oliver Lisayo ngenjabulo igama lami ngu-Mike Hobe mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle Bye-bye.
So is Katige Esokolo, Les Christus, Lontungamele Inkomo.
Loku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla
Siyahlangana njalo sihlobo zinkosi ezithandekileyo sihlangana ngelizwi lethu lanamhlanje esilithola encwadini kaGenesis chapter 3 ivesi ngoka-12 no-13 lapho kufundeka khona kanje Verse 12. U-Adam wathi, wesifazana owangipha yena ukuba abe nami unginikile kulowo muthi ngadla. 13. UJehova uNkulunkulu wathi kwesifazana, yini lokho okwenzileyo na? Wesifazana wathi, inyoka ingikhohlisile ngadla. Lapha-ke ziyihlobo zinkosi ezithandekileyo sihlangana labantu esizokuthamba ukuqala ukudalwa u-Adam no-Eva. Adam no-Eva babesemsimini yase-Eden. Sizothiwa impilo yabo yayinhle yayimnandi yayingasolisi babe ngaginhlawumbe bengatshiswa lalilanga ngoba zonke izinto zazibahambela kuhle kodwa ke ngenye imini ekwase kufika ke umkhumbulo ungayisiwo phakathi kwabo ilizwi namhlanje emfuna ukuthi siqile phezu kwalo ngelokuthi wenzani ngalokho okumele uwenze na abantu abaningi emhlabeni baphila ngokusola bangaze bone bangene bubini basola abanye abantu ngabazikhangeli bona ukuthi kabenzeni isimo size sibe njalo ungubaba lapha ekhaya nguwe inhloko yomuzi okumele ukhangele ubona ukuthi izinto zonke zihamba kuhle kodwa ke xa sokusonakala uyaphangisa ukusola abanye abantu sole umama unina wezingane zakho sole umakhelwane sole izihlobo zakho la wena mama xa into zingahambi kuhle lapha ekhaya uyasola ubaba sole umakhelwane sole izihlobo sole abangane uze usolele abantu abakho xa ungumuntu ukhokhela mhlawumbe dawe ukhokhela isenshon amabandleni uyehluleka ukubana ibandla lidose ndawonye uzasola amagosa sola abadiboni sole ingabe yini ebandleni uthi babakubuyisela emuva ingabe uphethe umsebenzi othize emsebenzini uzasola zonke izinto abanye umuntu azasole lo mkhathi nje phandle ubana ngehlule ukwenza lokhu ngenxa yalokhu abanye balezikhundla ezinkulu sengitsho la semhlabeni imbala behluleke ukubana banike abantu lokhu abantu abakhangele ukuba bakuthole ufice inkokheli zisola wonke umuntu ngaphandle kwabo umuntu asole oseduzane asole ongalokothango azasolela abakhatshana emazweni athize abangahlali kuleli lizwe adiba benze ukubana sehluleke into enze ukubana ube njalo yikuthi nxa sesifike esibangeni sinjalo siyakhohlwa ukubana sabekelwani uNkulunkulu wabafaka u-Adamu lo-Eva wabanika imithetho okumele bayilandele kodwa ngenxa yenhliziyo zabo basebephambuka bangena endleleni zabo bawa walubala uswazi uNkulunkulu abatshaya ngalo lobuhlungu okumandisayo abanye baze batshile uswazi elokhu esitshaywa ngalo nanamhlanje asiyekeleni ukuthi senze lokho okumele sikwenze sicathe nabanye sikhombele abanye ngeminwe imizi iyadilika izigodi ziyatshabalala ilizwe imbala liphakathi kobunzima obumangalisayo ngenxa yokuthi abanye abantu kabafuni ukuvuma ukwehluleka kwabo singacatshi ngokusola abanye asikhulekeni baba nkulunkulu ndesicela ukubana usinike inhliziyo yokuvuma kwehluleka kwethu kwehluleka kwethu kube ngokwethu sithethelele lapho esone ngakhona sinike amandla okubana sivume singacatshi ngabanye hlale lathi sinike izibindi kho konke esikwenzayo sikwenze ngemfanelo ngegama likajesu ngiyakhuleka amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo sike sikhangeleke ezemidlalo ngamafitshane abadlali beqembu le-Mighty Warriors kubikwa ukuthi balile lamhla ukudlala umdlalo we-Olympics obekumele udlalwe eHarare abadlali laba kubikwa ukuthi bafuna ukuthi babhadalwe imali yomdlalo wabo weviki ephelileyo lapho babhaxabulwe khona iZambia 5-0 isikhulumeli seZimbabwe Football Association umnumzana Xolisani Gwesela walile ukukhuluma ngodaba lolu kukhangelelwe ukuthi ilizwe lezimbabwe lizatshesiswa okumangalisayo inhlanganiso yenguqu eFIFA leyo ke inzwisa kuphela ke yomculo kaZahara singakehluka nokuthi sikhangele indaba ekade sikhokhela namhlanje abaqoqwa ukukhipha abantu bokuza emsebenzini kwele-South Africa bathi ababuyeli emuva siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngukip Stube
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.